Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 nguKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekhona ukuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama supporters ethu sizazidefenda.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu provoke izanu PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla lezanu PF bathi ibandla leli liphehla udlakela. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe ngakho ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana le-CCC. Ake sizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-Triple C eMatebeleland North. Sesina ma-candidate kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidate sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa ku-nomination court ukuthi babe ngama-candidate. Ebantwini sesingenile. Ama-ward wonke lawo engu-7 lapho kulama-by elections khona sesike sayajika khona.
Yes.
Siyawathatha lawo ma-ward.
Yes, ungathi-ke ukuxokozela-ke ubangisana lapha namanye amabandla akuwathawa nakhona ngapha
laba abanye asikababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya ngathi siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphathi ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha amakhandidenti amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane amakhandidenti. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo kabawakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo lokhuyana abakwenze insiza. Kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele siyahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-acte angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye. Kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaye abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto wathi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icele kungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidefenda ngoba iproblem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuye ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavelayo egobhe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBinga kumbe bezophambanisa eholo lokho ngasoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulati bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba labo bazathutha nabo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele laba abake bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU-PF.
abantu laba bavele bona balohlupho nje lwabo luthile bathi bona kukhanya kuza balohlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi ngikutshele into ekhona ukuthi laba abantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo engunanzelela kithi kunabanye banangunike example labanye ababekampena kweyindawo ngale abantu lapha phambi kwemizi bebhebhisa bekhuluma inhlamba abantu be-ccc bebhebhisa bethe abantu bavotela izanu ngaphakathi abavotela izanu yikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kakhulu sathi hayi jane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabatshengisa ukuthi hayi zikhondakta engibazama ukuxolisa lani lani you can imagine so abantu laba kathi bozabekhuluma besizweni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguye akula msindo lapha kithi okhona aphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi bawo njengoba kathi siyazi indaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale ephalamenti ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi bangcolise ihulumende yezanu PF ngendlela engayo
kodwa singakhangela singakhangela gawule kuphela kuba khona abachayiwayo sibilensiza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandlela lezanu PF so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona ukuthi bayenzakalayo bachayi wabona kwakusenzakalani mina nje nje kithi indaba ezinjalo zimele nje emapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kati kuyini okwenzakalayo ubani owaqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu kithi ngabaprovoka njengendlela naleyo kuyavuka umlilo
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu kithi kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela kithi kusukela nje umongameli umnanabo engena lapha ama-elections la abe nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukubadalela uduku nje abakuhamba sine senza imisinde lapha lalapha yani bethi lethi bazayekelwa kuphela kukuyelwe kunjalo ngoba bayeke ukuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe walungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yikho abakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yikho abakwenzayo yikho sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-bilations anala yikho kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu bahona abasebekhuluma ngabo ephalamenti yabo kwe-Britain ngawo ukuthi ku-House of Lords usho ukuthi uyakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanction
uMnumzana Belief Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye esejolojo esobelweni seMathebeleni North kusenjalo idala le-House of Lords likwele Bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe ovalelwe uMnumzana Job Sikhala labanye abobandla le-CCC idala leli selicele uhulumende wakwele Bhilitane ukuba akhulumisane nohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izithembiso ezetheswa inkokheli yebandla leZanu PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZanu PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu uNdlovu uthi ibandla lezanu PF lalivele lidlelana kahle nakudala lele Bhilitane umoyo usungula lingxoxo khona manje
sekunebandla lezaphu lelezanu Jongo izanu PF isuke yaba yikhona yona ngo-1987 ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofowethu yibo abathetha uRobert Mugabe bamnika lokhu esikhathi yona yi-Nightwolf laphana ngabantu kade bengafuni umndeni wasezimbabwe ukuthi umanyane ngabantu kade belwisa ukumanyana kwesizwe sasezimbabwe bezama ukusehlukanisa nge-tribal ground ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga uzananzelela ukuthi kusukela ekuwujweni kwezanu PF 1987 laba abantu abathoyo bontu bebengabangani bethu yibo abantu kade sebesilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuzulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho amaplaza bebande yilaba abantu sithezeze ukuhlanganisela ukuthi thina njengesizwe sezimbabwe kathi khangele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngokwenabo isizwe yikho okuqale khona lawa ma-sanctions afike sebuya ngabo 2001, 2002.
Eh, ngamafutshane Ndlovu.
Iphutha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe sesixukwini engambathanga uyadinga icebo, izano libandla eselitshona emfuleni selidinga amacebo. Umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yamasantheni ngamanga. UChris Mchangwa watsho njalo wathi into yamasantheni ngamanga. Abantu laba bezanu bayatshontshwa ndakathesi. Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho ngabantu bezamthezi. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwalese Zimbabwe. So thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption, akulungiswe udaba lwezombusazwe, akulungiswe ama-reform. Angiboni ukuthi uba le problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke. Ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola
masa.
Hhayi, ngiyamuzwa ugatsheni, ngivumelana naye. Uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgolo. I-corruption kayiyazi bandla, iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla afikisayo. Uzathola ukuthi uzathola umuntu ulenoti engeke uyichasise, but lowo muntu layo kwekuhulumente. Yikho kwenza umongameli wathi no, i-corruption we say zero tolerance i-corruption, number one. Lokho kwama-sanction ambona ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga. Umongameli uthe engena labo Chris Mthwango bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures. Sesidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwisele into yama-sanction. But ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani langubani. So kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi lowa ama-sanctions kawakho. Ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo, ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siyaku-anti-sanctions manje. Yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagethe abantu ababili abathathu. Kutsho ngendlela avela khona lokhuyana yikho sengakuthi thina yi-public relations, it's a PR management. Yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula, kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uZulu. Lokhu bekwenzela ukuthi uZulu ngombono wakho omude lo omfitshane ukuthi sithi no into e-wrong libandle libusayo njengoba yena umfowethu wokufaka. But into engizamuthi ngimqondisekiyo yokuthi athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga. Umongameli wathi asizameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions. Indlela yokuqala ayitsho yena ikuthi athi sithi zero tolerance corruption ngoba siyananzelela ukuthi kusukela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala. Yikho la ebuye naleyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance corruption. Hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions, ngibona ngathi lapho akusikho kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena.
Lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla le-ZANU PF lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla le-ZAPU. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abafika ekukhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele-South Korea. Bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia zililahlele katshana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi. Ele-Russia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea. Kodwa ele-Ukraine lele-Melika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele-Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo. sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla-ke sixoxa logobalanda Mathe ukhona ngale-ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Litshona njani dube labalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Hayi, sitshone kahle. So-ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kugcotshwe emcimbini kami isiZulu. Singathi-ke le yinkosi Zulu. Sitshela kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani, ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditional. Obaba uKhayisa uHlahla Yamango besinabo ngale, sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundile, sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu, njalo kusifundisile ukuthi lathi ezumthwakazi siseselomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa i-kingship yethu, kulama-steps amanye okumele siwathathe, enanzelela ukuthi kulalapho esisamwayo, lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kungathi singabe singathi sesikufundile.
Kuyini okunye ekwade ukubona khona ngathi
bekunama khosi cha umhlaba kuze kuyefika eNigeria, kodwa engathi ngifundileyo kakhulu ikakhulu thina ebukhosini bakithi, masifuna ubukhosi bakithi ukuthi i-government yes kufanele ukuthi siyibleme, kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo i-government ibe khona. Ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe. So upresident mangarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi liyana izibe inkosi. Singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange yarecognize lokho kusho ukuthi kuyabe kuyize. Okunye kungunazeleka ukuthi thina njengamahlaba ezulu mangukuthi ubukhosi bethu siyabufuna, kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siyi-engage ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Ye, siyambonga kakhulu-ke unkululeko gwabalanda Mathe, siyingcwethi kwezesintu. Siyambonga kakhulu, ungathinela kusasa gwabalanda. Siyabonga.
Ngiyabonga tu.
Salulandela yonomsi. Salulandela.
Salulandela.
Omanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo njengenhlala yenza. Inkosi isigcinile, siyavumile ukuba sibe khona kulo mhlaba. Lanxa singahlutshwa ngokuningi okwehlukahlukeneyo, sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo, kodwa phakathi kwakho wonke khona lokho uNkulunkulu ukhona. Singaphelelwa imicabango kwesinye isikhathi zesithi uNkulunkulu kasiboni, kanti owuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe, ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje ihlobo ezithandekileyo ehlulweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29, Proverbs 14 verse 29. Uthi uSolomoni nxa ebhala lapha, uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Njengoba ngihlala ngisithi ababi laba abachiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa, ngoba ayisibo bubi lobu bukhulunywa lapha ngusolomoni. USolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo. Abezesithi uSolomoni bonabo bantu abanjalo uJehova ukhathana labo, ngoba uJehova kahambisani lobubi. Bangazitshaya izifuba benze konke lokhu abakubona besithi kubo kuqondile, kodwa uJehova akekho lapho. Yikho ke lapha uSolomon uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu. Ububi busenhlizweni yomuntu, busemcabangweni womuntu. Yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomon esithi uJehova kude nababi. Asithatheni njengasekhaya emndenini emulini. Uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni kabafanani ukwenza kwabo. Kabafanani ngithola sekuthunyeni kwabo. Ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo, bathengele ama-uniform esikolo, ubhadale izikolo sisiwenze konke nxa besakhula. Kodwa soze bafanani ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi. Bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa nabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa. Abantwana abakude noNkulunkulu yilaba okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho. Ungaza kutsho ukuthi umntwana usuka ebantwini usuke nje abe mubi, baqoqane ngobubi babo, bathandane ngobubi babo, bathandane ngokungahloniphi kwabo, bathandane ngokusela babo, bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo, ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova. Kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantu babo. UNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyo mphakathi, ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukukhuluma ngabo kwakhathesi. Sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo, ukhatshana labo. Abantwana abakwenzayo kayisiyo sifiso sabazali izikhathi eziningi. Engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni, leqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abelisela. Asikhulekeleni abantu abethu, nxa sikhuleka ngokulunga la ongumethemba uJehova, lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu. Asikhulekele Thixo ingcwele, sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe, babe ngabantwana abalungileyo. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo uJoseph Jani usethulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Asimpumelele imidlalo ekhasi lakaphunye Super League elidlalwe namhla emini. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele iRentals nge-2-1 kuTele Dynamos libe ngujikile obhanqa 0-0 lele Highlanders. Ikanti lo mdlalo obuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye lele Triangle ophele kuyi 0-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngele Bangladesh emdlalweni wesibaya sikaGroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-ICC T20 Men's World Cup. Iqembu leBangladesh liqale ukutsha ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Kuthe leZimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup 2 lile miklomelo emithathu.
Kusenjalo uSikhumbuzo Banda, umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn, uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo. UJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba.
UBanda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba.
Abafana abatheza ntwazini babe ngasatheli. Engaphuma enyuspepeni ka-2 or 3 ungathi uyamtshela atshe dale imali yami kunje kunje. Sozazama ukuba yenzeza umba kuqondisa, kodwa asoze uqondise konke. Kulabanye abalalelayo, kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli. Osokundisappointa kakhulu angifuni ukuhamba amanga. Abafana bakobulawayo ayidisciplina. That's why uthi ubona ama players akobulawayo, amalutshwane kade sebedlala ku-Premier League. That's why ucina ubona amathimu amaningi kade sebesiyathatha athofu obulawayo. Abafana bakobulawayo abaningi sebevukela utshwala. Yakubona umfana lo sibili lefisha, but kungena i-patience abasile. Ungathatha athi umfana like uthi uyamdingela ku-D1 for example, uthi engxenye plant. First thing akuza yena bayanika imali. Awukatraini, awukadlali. Afana bakobulawayo, yeah, disappointed.
Ubanda udlalele amaqembu abasakhulayo eqembu leZimbabwe Saints, njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esase ngumfana weleminyaka engaphansi kwe-10 lathi bamunembili.
Kudala kwaku-easy ukuthi nxa usuka kuma-juniors usuyedlala ku-first. Ilozi ngoba wena labana babedlala ku-first labo. Ilozi nangona yayi-process labo babese kuma-juniors babukile. Lako matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 ethu thina singama under 14, so labo begraduate lathi sasilokhu esibuya, so kwaku easy vele ukuthi uthi lawo suthi khoqo. That's why lathi the times esingama seniors ku first lozi saw welcome abantu abanjalo kumthulisi Maphosa gara kumthumela umoya ngoba sasikhamba uma juniors sibabukele, so kwaku easy lathi uthi siwa welcome nga ngingathi lathi njani lathi bas welcome labana abanye, so kwaku easy.
Ubanda uthi abadlali abasakhulayo bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho, hathi ukwala belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa.
Engakutsho mina engakwenzayo mina ongaphathisa abafana bakobulawayo, mina ngathola isikhwama ngihambe yalana ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho kusitada abanye abantu ukuthi baphila njani. Lozi konkana kuyakunceda konkana mental. Abafana bakobulawayo yi-program yabo bafuna ukudlala kobulawayo, abafuni ukuthwala isikhwama ungathi khona bahambe egweri khona banguzuzela ithimu uyayadla eduze khona lapho egweri yala bafuna ubuloko bebhodi emalokishini. And like abafana omunye amna vele ebhindura mina andivele ukuthwakabaza mntana yabo. Abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephumela njengamanye ama-players lawo bedinga umsebenzi kwenye indawo begcwala besabe
Ubanda udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleSporting Lions, eleNjube Sundowns kanye leChicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqhatshwe ukuba asebenze namaqembu abasakhulayo weChicken Inn, wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza neqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Salbonani balaleli, igama lami ngingu-Blessing Zinqo, umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe. Ngilethulela idlalade lami elitsha okuthiwa Isilungu. Isilungu i-album lapho engicula khona ngezinto ezitshiyeneyo, day to day life. Ngicula ngothando, ngokuzwana, ngempilo, ngamasiko. Udlalade leli ngisebenze labaculi abaningi abatshiyeneyo abasuka kobulawayo, abasuka eSouth Africa, abasuka eBurkina Faso, abasuka eCongo. Ale dlalade limnandi kakhulu. Engikwenzileyo ngithethe ingoma zami ezimbili ngazihlanganisa nomculo weCongo. Ingoma ezithi Intombi Yalomfana, lenye ethi Amaphi. Siyabonga kakhulu ngokusisekela. Mina ngicula nje kusukela ngo-1994. Manje sise-America, se-Washington, sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensingizini se-Washington. Okwamanje ngikhuluma nje ngo-Blessing Zinqo edlalade elitsha. Ngajabula kakhulu nxa lingathi lilithenge lililalele. Siyabonga kakhulu.
loke umculi uBlessings Nqonkomo oqembule isingizi ekwamanje ke usemelika lapha ke ulensingizi singakehluka nesihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesisisi bathi bazaphindisela ngahlaselwa ngabe bandla ezanuphepu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo umthombo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.